o e indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le tshona njani ntwakazo muhle olamukela ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 23 kunhlolanja 2018 nguntungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngiyabandla le MDC elikhokhelwa ngobaba uChamisa u-acting president wethu. Sonke siyazi ukuthi sivele eBuhera kwakuChamisa wazisa uZulu waseZimbabwe ukuthi okwenzakale eBuhera usethume amasotsha akhe abakhangela ngokuhlala kuhle lokuxokozela futhi bagcwayisise ukuthi kuyini okwenzakaleyo.
Inkokheli ye-MDCT ibe lomhlangano yavumelana ukuthi umnumzana Nelson Chamisa nguye osaphethe isikhundla sikamongameli waleli bandla okusemthethweni okwamanje.
Isinqumo esithethwe ikansili nje sivele emhlanganweni sesibatshelile ukuthi khonkhona kumele banike abantu i-3 months notice ngoba sibona ungani isikhathi abasinikile emhlaka 1 kasoza asebenzeke ngoba sikhuluma nje basitshengisa indawo kuphela kodwa abakazilungisi. So njengoba bengakazilungisi singazake sivume ukuthi abantu baphonge uyajikelwa egangeni.
Abaphila ngokuthengisa besebenzela endaweni yegodini kobulawayo bathi umunicipal kumele abaphe inyanga ezintathu ukuze bazilungiselele bengakasuki kulindawo. Kuhlelo Woza Friday lamhlanje siphethe umculi we-house osedume kakhulu kwelebhilithane uSukoluhle Ncube. Abaningi bambiza ngo-Oluhle. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Inkokheli yebandla le-MDCT ihlangene eHarare lamhlanje yavumelana ukuthi umnumzana Nelson Chamisa nguye osaphethe isikhundla sikamongameli waleli bandla okusemthethweni okwamanje. Lokuthi ukuba kwakhe kulesi sikhundla kwenziwa kulandelwa isisekelo sombuso lanxa nje bekhona abangavumelani lakho lokhu abagoqela unkosazana Thokozani Khuphe. UMavis Gama usipha lolu daba.
Okumangalisa intatheli zindaba yikuba lumhlangano wenzelwe e-Anglican Cathedral Hall endaweni yokuba wenzelwe esigodlweni saleli bandla eHarvest. Embikweni wakhe kokwenzakala emngcwabeni kobe ngumkhokheli waleli bandla umnumzana Tswangirai okhokhela uhlangothi lwezomvikela wenkokheli yebandla umnumzana Giles Mtsekwa wethule ngase kutholile kudaba lokutshaywa kukankosazana Khuphe labanye bakhe.
The committee will record its findings.
The committee is over the past. Okuzatholakala isho umbono wayo ixwayise osaphethe isikhundla sikamongameli kokungenziwa. Mhlanje abantu bayabuletha ubufakazi kithi okubalisela amavidiyo azosiza ikomiti ukuba kuthathwe nyathelo bani.
Abebandla leli bathethe leli thuba ukuxolisa kumaKhuphe labanye bakhe ngokwenzakale eBuyera lapho abahlukunyezwe khona beze emngcwabeni kaTswangirai eWumanikwa Village. Osaphethe isikhundla sokuba ngumkhokheli waleli bandla uChamisa utshele umhlangano lentatheli zindaba e-Anglican Cathedral Church ukuba abazotholakala belomlandu okukwenze lokho bazojeziswa kabuhlungu.
We want to apologize to Vice President Thokozani Khuphe.
Sithanda ukuxolisa kumfekeli webandla uThokozani Khuphe ngesehlakalo esiyakisayo esamehlelayo. Ungaba lokuphikisana ukuba kuyini sibili okwenzakalayo. Iqiniso yokuba saba khona lesi sehlakalo kasivumelani laso lakancinyane. Siphakathi kukuxwayisisa ukuba njalo engatholakala elomlando uzojeziswa kungakhathekile ukuba uphethe sikhundla bani.
Okusekelwe ngumsekeli wesikhulumeli se-MDCT unkosazana Thabita Khumalo.
Njengebandla le-MDC likhokhelwa ngubaba u-acting president ubaba uChamisa bakithi sicela mayuyu mayuyu. Kuphambanisekile njengebandla leMDC ubudlwangudlwangu kasibo bethu silethemba ukuthi sizavula amehlo ngoba sokukhombisa ukungenzakala ukuthi lezitha ziyangena zigqoke impahla zethu bese besenza ngazani yithe senze lo ubudlwangudlwangu. Fakithi sicela ukupolisa zulu kandaba waseZimbabwe bekungayisiyo ntando yethu le ukuthi kwenzakale ububi obungaka, kodwa siyathembisa ukuthi sizazama ukuthi ngezindlela zonke kungazokwenzakala futhi.
UMakhumalo utshelela umsakazo ukuba kuzomele kucwayisiswe ngokugcweleyo okwenzakale eBuyera, zazakale iziganyi ezachaya uMakhuphe.
Njengebandla leMDC elikhokhelwa ngobaba uChamisa, u-acting president wethu, sonke siyazi ukuthi sivele eBuyera. Ubaba uChamisa wazisa uZulu waseZimbabwe ukuthi okwenzakale eBuyera usethume amasotsha akhe abakhangela ngokuhlala kuhle lokuxokozela ukuthi bacwayisise ukuthi kuyini okwenzakaleyo. Umzile kade sekhuluma ukuthi hayi sebecwayisisile, njalo kulobufakazi obubuyayo obutshengisa ukuthi siza kusebenzisa ukuthi silungise lokhu. So sesiphinginsuku eziyisikhombisa ukuthi sanelise ukuthi sibonte senzeni. Xa kule cala sizalandela umthetho wakuleli lizwe lomthetho webandla.
Inkokheli yachaywa kabuhlungu emngcwabeni kaTswangirai ibalisa umsekeli webandla uNkosazana Khuphe obona ngezokuhlelwa kwenhlelo ebandleni leli, Mnumzana Bednico Bebe, ummeli wetsholotsho eMathebeleland North uNkosikazi Lwazi Sibanda, obeyisikhulumeli sebandla uMnumzana Obert Gudu lo nobhala jikelele uMnumzana Douglas Monzora. Lanxa iningi lenkokheli yaleli bandla ingene lomhlangano ubengekho uMakhuphe, uBebe kanye loNkosikazi Sibanda, abamunyu ngodaba lokukhethwa kukaChamisa ukuba ngosaphethe isikhundla sikamongameli uMnumzana Douglas Monzora lo engineer Elias Mudzuri bebekhona, uGudu wahle waphuma kuleli bandla ngemva kwalesi sehlakalo sokuchaywa kwabo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Kunjalo nje abazi ngokwenzakala kuMDCT bathi omunye wabasekeli bakamongameli waleli bandla uNkosazana Thokozani Khuphe wehluleke ukuya emhlanganweni lo ngoba enqetshwe indlebe yinzwabethi ezimcebise ukuthi engayi ngoba engatshaywa. Abantu laba babikwa babemncwebe njalo indlebe ukuthi engayi emncwabeni kaMnumzana Morgan Tswangirai ngolwesibili, kodwa yena kabakholwanga. Wafika ke watshaywa lapho waphosa watshiselwa endlini. Enye inkokheli engayanga emhlanganweni wanamuhla ibalisa uMnumzana Love Momoyo ongumgcini sihlalo webandla, uMnumzana Obert Gudu owayeyisikhulumeli sebandla kodwa othi kasafuni ukuba kuleli bandla, kanye lonobhala obona ngokuqoqwa kwenhlelo ze-MDCT uMnumzana Abednico Bebe. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo Bebe ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Well, angila bufakazi ukuthi kuhambe njani njengoba usitsho, ngoba bengingekho mina, bengisenkayi bengomhlangano izolo. Kusho ukuthi ngezindlela angisazanga nokuthi kulo mhlangano lo wenzakalayo. Ngisengathi nxa ngifika ekuseni namhlanje ngako-10 kobulawayo ngezokuthiwa kulo mhlangano eHarare. So angiboni ukuthi ngumhlangano engingaba wazi ukuthi-ke ubungowani bekuhamba njani bekulobani.
Manje okungakwenzakale ukuthi ungatholi imbiko yomhlangano lo kuyini? Ukuthi ubungekho kumbe zikhona indlela eliyalisebenzise ukuthi lazisane ngomhlangano nje?
Unfortunately, nxa ngiku-constituency indawo eziningi akula network. Kungenzakala ukuthi nxa kuwukuthi kulo muntu ondibhileyo kuthi ukuthi ngidingile wathola ukuthi ifoni yami ingabambeki.
Kodwa nxa kuyikuthi ububambeka bakuthola ubuzahamba yini?
Nxa kade ungumhlangano wephathi oqondane lokuthi wenza into zeihlelo zephathi eziqondane ukuthi zilungisa udlwangudlwangu obusephathini, hhayi bengingala sizathu sokuthi ngingayi.
Manje-ke njengoba sekukhulunyiwe lokhu kukhulunyiwe emhlanganweni lo, kuyini lini elizakwenza elingikade lingekho emhlanganweni lo? Lizathi balitshele yini bese lilandela lo kukhulunywe?
Chris, umhlangano phela ngowabantu, abantu yibo abazasitshela ukuthi senze njani.
UMnumzana Abednego Bebe ngunobhala obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla le-MDCT. Ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7.
Okay. belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Abaphila ngokuthengisa besebenzela endaweni yeGodini koBulawayo bathi umansipala kumele abaphe inyanga ezintathu ukuze bazilungiselele ukusuka kulindawo. Imijova ethwalela eGodini kanye labathengisayo laba batshelwe ukuthi kumele basuke eGodini ukuze abakhayo baqale umsebenzi mhlaka 1 kuMbimbitho. Ubathabile Masuku usipha loludaba.
Ukansili wakoBulawayo wanikeza ikampani yeTerracotta umsebenzi wokwakha indawo yamavinkili eGodini Mall lapho okuzabe kugadelwa amabhasi lemichova. Umsebenzi wokwakhiwa lapha kumele uqale mhlaka 1 Mbimbitho njalo bazisa abathengisayo kanye labemichova ukuthi basuke endaweni le ukuze umsebenzi wokwakha usungule. Laloba kunjalo abaphila ngokuthengisa bemelwe inhlanganiso yabo eBulawayo Upcoming Traders Association bathi bafuna ukunikezwa inyanga ezintathu ukuthi basuke eGodini. Umeli wenhlanganiso le umnumzana Dumisani Ncube uthi indawo okumele bayekizwe azikalungiswa njalo kumele banikezwe inyanga ezintathu ethi bavela khulumisana labaphathi becouncil becela ukuthi banikezwe isikhathi.
Isinqomesithethwe ikhansili nje sivele emhlanganweni sesibatshelile ukuthi khonkhona kumele banike abantu i-3 months notice ngoba sibona ungani isikhathi abasinikile umhlaka 1 kasoza sebenze ngoba sikhuluma nje basitshengisa indawo kuphela kodwa abakazilungisi. So njengoba bengakazilungisi singazake sivume ukuthi abantu baphonge uyajikelwa egangeni. Inye yangkhona ingali laphana izesa endaweni yezesa laphana ngu-13 laphana ku-13 avenue. Inye ku-33rd avenue lapho kuzamuvela khona imchova yeluveve yonke iluveve. Then ezinye zangkhona ziya ku-2nd avenue kodwa ezinye esesiyisuggestile ungafika emapostori nxa usehla ngaphansi kule ndawo ehlayo is-vertically opposite yikho la esiyisuggesta.
Unkosikazi Sekai Ndlovu othengisela eGodini uthi bezwa ubuhlungu behanjiswa kwenye indawo abesabela ukunikezwa indawo engelabantu njengeGodini. Uthe eGodini kufana lefactory lapho abasebenza khona beziphilisa kunye lemuli zabo.
So indaba le ukuthi kukhona igodi liyasuswa liyathathwa la kuyasi affecta thina njengama vendors cause le indawo yethu lapho esiphila khona sikhulisa abantwana bethu ngali indawo yiyo industry ifactory yethu akula msebenzi akulana abantwana bethu sibaphilisa ngakhona apha sibhadala ischool fees sibhadala ama rates yethu yonke into yikho lapho sithola khona imali asilayo amanye ama resources ukuthi singathola ngawo imali ngaphandle kwalindawo yesegodini.
Osakhulayo umnumzana Ndodana Sibanda uthi eGodini kubasiza ukuthi bathole ingcosana abaziphilisa ngayo ethi ukususwa lapha kuza kwenza bahlale kuphela baswele ukusebenza.
Indaba ukuthi sithuthe eGodini kuyakusenzela ukuthi lati njengoba singabantwana ethi singasole imisebenzi ngoba singasuka lapha lati asila msebenzi esiyayenza ngoba sesesihlezi ezindlini silala labogogo labokhulu ngalathi sithengisa lapha ezitendeni kuyakungcono kuyakusincedisa lati.
Umnumzana Vincent Donga omunye walabo abamela abathengisayo uthi bavumelane lecouncil ukuthi abangeke basuke bengaphiwanga inyanga ezintathu. Uthe njalo aqhubekela phambili behlangana lecouncil ngomvulo ukuze kuqediswe isivumelwano lesi.
Into esiyivumelele lecouncil ngeyokuthi asingeke size simuva singazange saba le 3 months notice. Kumele kuqale kube le notice ye-3 months ukuze abantu benelise ukuthi bezinike isikhathi sokubana betshela ama-customer ukuthi baza kuya le endaweni enje ngoba lapho baya khona asikwazi ukuthi indawo eminjani and sizame lokuthi sithena sizathowa izindawo lezi alapho kuzasuka khona abantu abekhansili bayavuma ukuthi hayi ngikhona sizasiqedisa nge-Monday or Tuesday ukubana sivumelane ukuthi bana i-notice yethu esibanika yona ye-3 months yiyo yena leyo fanele sibanike yona ngoba akula ngenye indlela esingayenza.
Abantu abathengisa eGodini bangaphezulu kwenkulungwane ezintathu. Isikhulumi seCouncil yakoBulawayo sethula umbiko welanga eliqondileyo lokuthi basuke eGodini ekuqaleni kwenyanga kaNhlolanja. iStudio 7 yehlulekile ukuxoxisana lecouncil ukuthi iphe imbono yabo ngalolu daba. Ukwakhiwa kwegodini mall kuzabiza izigidi ezingamachumi ayisithupha zamadola, njalo ihlandla lakuqala lalumsebenzi likhangelelwe ukuthatha inyanga ezilichumi lanhlanu. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kulabo sakhulayo asebemanyene eHarare ngenjongo yokuthuthukisa ulwazi lokulwisana lodubo lokusilela kokudla okwakha umzimba ngokusungula izivande lokufundisana lozulu ngokuqhakatheka kokulima ukudla okunje. Kubika uMark Peter Ntambe.
Abasakhulayo labo bathola ithuba lapha nalaphaya ukubikisa izilimo abazilimayo kundawana ezitshiyeneyo ezingabonwa ngabantu abaye bezulazula kizo. Osakhulayo uMatthew Phiri wenhlanganiso ye-Community Capacity Building Initiative Center for Africa uthi basekela imisebenzi kahulumende yokulwisana lendlala ngesikhathi abantwana abangaphansi kweminyaka emihlanu bekunkinga yokuhlaselwa ngumkhuhlane wokusilela kokudla okwakha umzimba ngokukhuthaza ukulima ukudla okulomsoco lakuzivande lapho abahleli kikho, njengalokho abakutshengisa ke bekubukise ehoteleni ye-Rainbow Towers eHarare.
Organic farming itirikukurudzira kurimwa kwechikafu chisingashandise mishonga kana mafertilizer.
Sikutaza ukulinywa kwezilimo singasebenzisi amafertilizer lemvundiso zesilungu. Silima lokufana le-pastry delight, celery delight, maize delight, okunikeza amandla lokufana le-iron emzimbeni okuyiko okukhuthazwa ngogacha lwezempila kahle.
Uthi bacina belungisisa lokhu kudla ngokuhlanganisa lokunye okwengezelela isimo sakho okufana lethukela lesawuto elidingakalayo emzimbeni. Ugatsha lwezempila kahle luthi kulokusilela kokunye okudingakalayo emzimbeni kukudla kwabantu okufana lamavitamin le-iron okugcina kusenza ikakhulu abesifazana ukuba begcine besidla umuhlwa bezithwele. Osakhulayo uChenjera Ibangure uthi abantu kabazifundise ukulima izivande belima ukudla okwakha umzimba njalo bengasebenzisi imvundiso yama-fertilizer lemithi yokulimisa njengalokho akwenzayo kulokho akulimayo esebenzisa imvundiso yendulo.
Okay, right over there we have Rosella. It's
lapha sile Rosella esilima esiphathisa kumpila kahle yabantu, iphathisa lakuzifo ezifana le-BP lokuvikela nje umzimba kuzifo ezijene.
Uthi ulezilimo zendulo ezilula ukuzihlanyela engadini kodwa zilokudla okwakha umzimba njalo ziselapha. Omunye osakhulayo uPritchard Musebe uthi kulokusebenzisa imvundiso yama-fertilizer lemithi yama-herbicides elakho ukubangela imikhuhlane ethile ebantwini kuyadingakala ukuba uzulu afundisane ukusebenzisa ke izibi anazo emizini yakhe ukulungisisa imvundiso yama-compost enikeza ukudla okulungileyo. Uthi yena ugcina kakhulu ekulimeni imbida acina eyomisa isiba yimufusha.
Youth in vegetables like parsley, the likes of
okufana le-parsley, spinach, lokunye okusinikeza ama-vitamin ngoba ama-vitamin edingakala ukwedlula okunye emzimbeni okufana lama-protein.
Uthi abantu kabakhethe indlela zokulondoloza ukudla kuwomile ngokukuchaya ngendlela ezilungileyo bengasebenzisa ama-microwave kumbe ugetsi kodwa besebenzise ezinye indlela kugoqela ilanga ikakhulu kungelathuli lengcekeza eduzane. Inhlanganiso ye-Scaling Up Nutrition ithi umntwana oyedwa phakathi kwabahlanu ukhathazwa ekungakhuli kuhle okuthiwa yi-stunting ngenxa yokuswela ukudla okwakha umzimba eZimbabwe. Inhlolisiso ethe yenziwa iveze ukuba isilinganiso sokungamachumi amabili lasikhombisa ekhulwini sabantwana abangaphansi kweminyaka emihlanu baswela ukudla okwakha umzimba okuludubo oluhlangana njalo labo mama abazithweleyo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Live talk lamhlanje sixoxa ngodlakela oluqhamuke iHarare. EHarare izolo abantu becasulwe ikuhamba ngenyawo enzikini yedolobho ngemva kokwehliselwa kathana ngamakhombi, kufe abantu ababili. thumelani text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 nxa lifuna ukungena kuhlelo. Ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kulezi zalwane zakwele Congo ezinhlanu ezibulawe ngamapholisa lamasotsha akwele Rwanda ngesikhathi zizama ukuchitha ukutshengisela kweziphepheli ezisola ukungaphathwa kuhle enkambeni ezihlala iziphepheli kwele Congo. Uhulumende wele South Africa usesungule isitimela esisuka eJohannesburg sisiya eMessina, okuyinto eyamukelwe izizalwane zeZimbabwe. Kubika uBenedict Nhlapo.
Kusukela ngenyanga ezayo kambimbitho, izizalwane zeZimbabwe ezithwele imikungulu ezifuna ukuya ekhaya sezizakwenelisa ukugada loba kufaka imithwalo yazo esitimeleni esiya eMessina, bese zidinga ezinye indlela zokuchapha umngcele sezilubhekise ekhaya. Uhlelo lwalesi sitimela lusungulwe namhlanje ngumphathi ntambo ogatsha lwezokuthutha kwele South Africa, umnumzana Joe Masonganye. UMasonganye uthe ngemva kwamaviki ambalwa lesi sitimela ukhangelelwe ukuthi siqhubekele phambili siyafika eHarare lakoBulawayo. Kanti uthi sizabe silobutofotofo obumalisayo.
We have got a conference facility there. We also have a coach.
Kunendawo yokuqhubela imhlangano kulesi sitimela. Kule tolokisi elokuzithokozisa abantu bezididele. Sizofaka njalo i-Wi-Fi ukuze abantu benelise ukungena ebulenjini be-internet bezisebenzisela amakhompyutha abo labo makhalekhukhwini indlela yonke.
Isiphathamandla senkampani ezitimela kule South Africa, umnumzana Mthuthuzeli Swart, utshele Studio 7 ukuthi lesi sitimela sizanceda kakhulu izalwane zeZimbabwe.
Siyazi ukuthi abantu abaninzi abaseZimbabwe kukho izinto abazithenga eSouth Africa ababuya bayozithengisa eZimbabwe. Kanti ngoku because bezosebenzisa i-train ezabe ikhona, isho ukuthi i-price ezizobhatalwa ngabantu baseZimbabwe ngezinto ezithengwe eSouth Africa azizophakama, zizoba phansi kakhulu. So la nto izokwenza ukuthi abantu bakhone ukuseyiva imali yabo.
Le linyathelo selimukelwe ngezandla zombili izalwane zeZimbabwe. Inengi lithi lobanje lesi sitimela sizaqala siphelele eMessina, kuzabiza imali ephansi ukuthi bafake impahla zabo esitimeleni bayekwehla eMessina bese bedinga ezinye indlela zokuthutha phambili. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Khulekani Dube uthi sebebheka amehlo abomvu ilanga lapho esizaqala khona ukufika kontutu ziyathunqa.
Siyajabula kulokhu ngoba kuyosizakala thina ngoba yithe sindwa imithwalo. Uphathi sezimoteni kuba nzima kakhulu ngoba ama prize abamphezulu kakhulu, kodwa esitimeleni sibhekelele ukuthi siyothola ukuthwalelwa ngeprize engcono lathi noma sizihambela sihambe ngemali reasonable.
Luloliwe uzabe suka eJohannesburg ngolesihlanu ngokota past 5 ntambama ayefika eMessina ngesabathu kuseni ngokota to 9. eMessina usuka ngensonto ntambama ngo 25 past 3 esiyafika eJohannesburg ekuseni ngo 16:06. Abafuna ugada amatolokisi kawonke wonke bazahlawula i-R100 bese kusithi abafuna alembeda babhadale i-R160. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Umqeqeshi we-Highlanders uMadina Ndlovu uthi iqembu lakhe lizimisele ukuphakamisa inkezo ye-ZNA Charities ngesonto lapho elizadlala khona le-Dynamos. Kubika uJoseph Njanje.
UNdlovu utshele intatheli zindaba zemidlalo ngolwesine emini ukuba umdlalo ababhekane lawo awusoze ube lula ngoba iqembu le-Highlanders ligcwele abadlali abatsha.
Besingazimiselanga kangako ukuthi khona singangena kufinali, ngakho-ke sokwenzakele, sokumele ukuthi khona silungiselele ngemfanelo ukuthi sihambe-ke siyodlala-ke le-Dynamo. Abafana basabatsha njengoba ngitshile, kodwa-ke amalungiselelo we-training siyenza konke semandleni ethu khona silungisele ukuthi khona singabe singathola i-first cup yethu. Kodwa-ke ngiyazuza banzima abafana abazimisele ukuthi kona bazokuyagijima.
Iqembu le-Islanders lifinyelele ukuyadlala kufinali yalonyaka yomncintiswano we-ZNA Commanders Charities ngemva kokunqoba ele-Chicken Inn nge-2-1, kanti ele-Dynamos lona linqobe ele-Cape United nge-1 kanya. Umdlali weqembu le-Dynamos okhuliswe liqembu le-Islanders uMarshall Machazane ukuthi bona bazalandela imfundiso abazayiphiwa ngumqeqeshi weqembu lelo uLloyd Muthasa mhlawumbe edibana lele-Highlanders ku-final.
I-final sizosebenza sizomamela ukhoshi ukuthi yena ukhoshi uthini then sizohamba ku-final sidlale njengoba ukhoshi leke abesesitshelile ukuthi sidlale njani. Into le engayisho kuphela.
Iqembu elizanqoba ngesonto lizathola inkulungwane ezilithumi lanhlanu ukuthi elizanqotshwa lizathola inkulungwane ezilithumi. Umncintiswano we-ZNA Commanders Charity Shield uyingxenye yenhlelo zebutho leZimbabwe ezokudingela usekelo lwemali izigoga labafelokazi njalo upha ithuba abaqeqeshi bamaqembu aphatheka kuwo elokucolisisa amaqembu abo phambilini kokuqala kwemidlalo yeligi. Nyakenye iqembu le-Cape United yilo eliphakamise inkezo ngemva kokunqoba ele-Highlanders nge-3-2 lokhu ngemva kokuba sekutshawe imbekwa ku-final. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Kuwoza Friday lamhlanje u-Ezra Chisaspanda uhamba lomculi we-house odume kakhulu kwele Bhilithane uSukoluhle Ncube ohamba ngegama lokuthi ngu-Oluhle.
Banengi abantwana beZimbabwe abaleziphiwo sokuhlabela bengazi ukuthi balaso. Intombazana le yathelekela kule Britain ilande ukuzofunda, kodwa yathola ukuthi isiphiwo sayo sisekuculeni. Akaqedanga sikhathi, wahle wangena estudio wacindezela imculo yakhe, wahle waba nodumo olukhulu. Oluhle sizwazicentela indlela yakhe kwezomculo. Wena mzasi bamthando kwamagama. Njalo weZimbabwe bakhala ngaye. Kuzobala ukuthi usebenza gadalala ngaso sonke isikhathi ukuze asiphe indlikizane zengoma. Sihlelo Woza Friday. Sijayiva lomhlabeleli we-house music uOluhle.
Ngiqale ukucula ngo-2006. Kuze kube khathesi ngo-2018 ngicule izingoma eziningi kakhulu ezijiyeneyo, ngirekhode ama-studio amaningi ajiyeneyo kusukela e-London kuye e-South Africa siya e-Germany kuze kube lakathesi. Kodwa kwakathesi sengikwazi ukurekhoda i-voice yami ngicula, sengikwazi ukwenza i-production ye-music. Sengilamaculo amaningi engiwenzileyo. Iculo elami elidume kakhulu lidume eSouth Africa elithi Fukama Unamathe, kwaze kuba lelinye elilandelayo elithi Zinosiririsa, kwaba lelinye elithi Linda. Fukama Unamathe lo Linda sibe ngunumber 1 kuma-radio stations ahlukeneyo eSouth Africa. Lawa maculo mabili bajabulelwa ngabantu kakhulu, kodwa maningi amaculo engilawo. Nxa ngingabala ngingaqeda ilanga lonke ngibala.
Banengi abafuna ingoma zakho phela loluhle, zona zitholakala ngapi Mancube?
Umculo wami utholakala kuma website acheneyo afana nale iTunes, Spotify, Beatport, Amazon, TrackSource, lamanye amaningi ningi afana nale CD Baby. Labafuna ukulandela uOluhle bangamlandela ku Facebook igama elithi Oluhle. Abafuna ukungilandela ku-Instagram balandela uOluhle Ncube. Labafuna ukungilandela ku-Twitter igama nguOluhle Ncube.
UOluhle uthi kabuyele emuva kwezomculo njalo ukhalele ukusebenza nabaculi abadumileyo emhlabeni njengoba sokwacula emcimbini ehlukeneyo ngaphetheya ehlabela labo Oliver Mtukudzi, uMafiki Zoro, Malaika labanye abaningi. Lasiphethe umculi we-house music uOluhle. Uhlelo Woza, Woza Friday. Ukuthula kini lonke libe lempela viki elithukela.
7 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.